abantwana labo kungumthetho walelizwe ukuthi kumele bafundiswe ngolimi lwangekhaya lokodwa imother tongue. Ngakho uhulumende nalo wabeka lowo mthetho kumele abone ukuthi umthetho lowo uyaqiniswa ngobana umntwana kafundi lula nje phela umntwana sosithi esemdulini kumele aqalele phansi kulokodwa i-concept building aqalise ukuzwisisa ukuthi ukufunda kuyini efundiswa ikakhulu ngolimi lukanina ngoba nazikhona ezinye izinto ongazake uzichase ngesilungu ikakhulu nxa abantwana bebancinyane lanxa zingaba yisilungu kumbe yisayensi kumbe yini ziyabe zifuna umuntu owazi ulimi atho ulimi kuphela kodwa la masiko abo abantwana akwenzela ukuthi bakubambe lula lokufundiswayo yikudelela abanye abantu yikudelela ezinye izinti kudelela ezinye izizwe babe sebezibona ukuthi ngabe ilizwe lonke likhuluma ulimi olulodwa kayisikho lokho vela kusoze kwenzakale.
Singathi uhlupho lwezindimi lolu lubhahile yini ezigabeni zeMathebeleland?
Uyabona sithandekile, eqinisweni sesikhuluma into yiyo udubo lolu luvele lukhona. Yebo kambe nxa kukhulunywa kuthiwa i-tribalism i-tribalism yokuthi abantu bekhuluma ngezinto ezibahlupha ezibonakalayo. Namhlanje nje ngene kwenye indawo lapho kade kumele ngigeze khona izandla nathi jaha ngiyalibingelela mina ngesintu lingiphendula ngolunye ilimi oluthize ngithi wenzani ke khona buvela ngaphi waqamba khona le kubobhitha ukuthi kambe shwa akula muntu wakhonapha ongamanje emnyango abefafaza abantu ngomuthi lowo. Esipholiseni kangikhulumi kumbe kuse-VID kuse-CMED kuwamahhovisi kahulumende uze uhambe uye emakhaya labo abanye uyafica belencwadi ezivela ku-Ministry of Lands behlezi emakhaya bezikhulumela indimi ezingekho lapho kanti abalapha bakhuluma indimi zalapha abazalelwa lapha abankaba zabo zikule ndawo umhlaba bona bawufuni yini ezinye izigaba labo labo sobhuku asebevela ngengxenye abangayisibo bakithi abangabe bevela khona le emashonaland kwenziwa nguhulumende sibili ngoba nguye umuntu abone ngengatha zakhe ezehlukeneyo ukuthi abantu besigaba yibo abaphatha izinto kumbe inhlangothi ezithize ukwenzela ukubana abantu nxa befuna uncedo bangaze baba lobunzima bokuthi bazichasise. Uhulumende wathi ulwehlelo lokuginya ezinye indimi lamasiko abantu kubi.